niyala mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sinti Mkandla uziphatheleni mfundisi
kuba injabulo uhlangile ngihlala enza ngibonga sidumisa uNkulunkulu ilalaba abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani singazilaki ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcinana khona sibale kuLuka 12 verse 31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa mina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli hhayi angikhuluma ezombangazwe ngikhuluma ezelizwi lenkosi ukuthi yebo imibuso yemhlabeni iyafuneka iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani kodwa namhlanje ngithanda ukuphezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo esiyibonayo sidinga ubukhokheli obuzasikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani abakhokheli abalothando abanakekeli abantu abakhokheli abangavamanga ngamanga ezithembiso zamanga ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke laba abadinga indlela zokubana babuse leli lizwe balibuse bekhumbula ukubana singidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezithiyeneyo lapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oneziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi abaswelayo umbuso ozakuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo abazamayo emini lebusuku hatshi ukuthi bazikhukhumeze bona hatshi ukuthi bona bahlale kude bodwa hatshi ukuthi banyindezele abanye abantu hatshi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu uJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana uweyisana ukukhangelelana phansi abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando ulokuxolelana awulakuqilibezelana awulakuhlela kawulakunyeyana kawulakuthukana umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala singakafuni imbuso yasemhlabeni asikhulele uNkulunkulu sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho uJesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sinti Mkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo